kulendaba yokwesaba okuphethe ibandla elibusayo likhokhelwa ngumnangagwa bese saba ukunqotshwa ngamabandla aphikisayo bekhulelwe la ngumphakathi weZimbabwe osukhathele ngombusa kabi okhona kuleli ya kuthi kunjalo isenzakalo esenzakale eZambia esokunqoba kuka Hakainde Hichilema lebandla lakhe benqoba ibandla elibusayo lakho kuthelele uvalo kwafaka uqhuqho kwafaka ukwesaba kwalabo ababusayo kwele Zimbabwe olutsha lweZambia luphakamile lwavota ngobuningi kwabanzima lokuthi baphike kwabanzima lokuthi bale kwabanzima lokuthi bawulutshontshe ukhetho
ngokubona kwakho ibandla leZanu PF lilakho na ukunqoba kukhetho kumbe lingathwaliswa nzima ngamabandla aphikisayo
ukhetho luzayo alusoze lufane lezinye inketho ezedlule ugwalo olukhithwe isifundiswa uJonathan Moyo uExcel Gate lukhuphe konke okuzimfihlo okade kusenziwa libandla elibusayo ukuntshontsha inketho kwele Zimbabwe lokuthi abalutshontshayo ukhetho ngobani balutshontsha kanjani abejoko izek bencedisana lamasotsha lamapholisa lama-CIO lawa amabandla ezanupf abaphethe izintambo khona ngalo ukuchazela uJonathan ngakho bangeke baphinde baluntshontshe ukhetho ngendlela ade bentshontsha ngayo sonke isikhathi ngoba uJonathan Moyo usuke wasakaza laphana imfihlo zonke ukuthi lutshontshwa njani ukhetho lokhuyana kungezelele uhlupho-ke kubo abezanupf balindele abaphikisayo ukuthi babone ukuthi baza kwenza yini lokhu abajwayele ukukwenza
esigabeni semandebeleni ubona njani ukhetho oluzayo ubona ungani ibandla leZaphu kumbe elemthwakazi Republic Party lilakho na ukuthi lidobhe lapha lalaphaya
umuntu ekhuluma nge-MRP akhulume la ngaye uZaphu kuyasinda-ke kuyehlela njalo kuzanu ngoba la mabandla ame endaweni yinye yokubulawa kwabantu kokubandlululwa kwe-Midlands le-Matabeleland labantu bomthwakazi bengabe esindebeleni bengabe esikhalangeni bengabe esitongeni bengabe esinambiyeni lezinye inhlobonhlobo ezitholakala kuleziya zigaba baphakamisa inhlupho zabo baphakamisa indubeko zabo bayalwa baya phambili njalo ungakhangela bayabebuthelela abantu ngobuningi kungezelela uhlupho-ke kungezelela ukwesaba kungezelela uqhuqho kuzanu PF lo mphathi wayo yikho nje ubona izimanga sebezama lokhu lalokhu bazame lokhu lalokhuyana kulokwesaba kungenzeka ke ukuthi amabandla aphikisayo ayikhulele iZanu PF amkhulele umnangagwa kakhulu kakhulu kulokuningi okwenzakalayo phakathi kwa iZanu PF okulilitshe elisindayo kuyo umnangagwa la iZanu PF ngoba ama factions asevukile njalo bakhona abakhulu kuZanu PF njengoba besitshela benews walks asebesithi umnangagwa akakho legitimate kakho credible njalo akumelanga kube nguye ozokhokhela ibandla ngo-2023 loba nje amaprovinsi em-endosa emxhasa ikhona impikiswano engaphakathi ngakho-ke kusindwa longathwele kuzanu PF ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo luka-2023.